Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku7 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
Umuntu esikhanyeni lokuthi uzakhokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi.
Ibandla le-CCC lithi amalunga edalela ephalamende azagcotshwa lamuhla lanxa bekulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
Engingakutsho kathesi uma ulikhangeli ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo amagetsi seqalisile kube hamba lowo babwethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazidwe sitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba.
Amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa esokuthi kukhethwe umnumzana David Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Iphephandaba lobulembu elesayithi lithi kulabantu abalemali asebefumbathise amanye amakhansila ukuthi angakhethi uColtart. Ukhetho lukameya lomsekeli wakhe lukhangelelwe kwenziwa ngomvulo ozayo. Umsekeli kameya bekuthiwa kukhethwe olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi uNkomo laye abamfuni. Isayithi ithi uNkomo loColtart babonakala bengafuni inkohlakalo okwethuselabo abalemali abafuna ukuthola amathenda ngudlu. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi abaqoqa ukungalaleli uChamisa bafuna ukuthi umnumzana Donald Mabutho abe ngumsekeli kameya. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amakhansela akobulawayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni lokuthi uzakhokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtart umuntu owaziwa eligqwetha elingathandi imisebenzi eyokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo kodwa thina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, kukhangelele ukuthi uDumisani Octavius Nkomo uyo ozasekela ubaba David Coulthard. Kodwa ngeke akhuluma laye namhlanje ekhansilini. Wantshela ukuthi yena kaboni engena, so sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena ngiyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla lesisi kwaBulawayo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kunjalo nje amalunga amadale ePhalamende womabili abalisayele the House of Assembly lele Senate azagcotshwa lamuhla ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla lezanu PF lilamalunga alikhulu elilamachumi phose ayisitshiyagalombili 176 kuHouse of Assembly nxa ehlangene nalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lweproportional representation. Kuthi ibandla le-CCC lona lilamalunga edlula kancane ikhulu 103. Kudale le-Senate izanu PF ilamalunga angamachumi amathathu lantathu 33. Kuthi i-CCC yona ilangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuleli dale futhi kulezinduna ezilichumi lasitshiyagalombili 18 kanye lamaseneta amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela benhlanganiso yeSADC le-African Union besithi aluqutshwanga kuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ePhalamende esecotshiwe kusasa. Abanye abalandeli bebandla kunye lenye inkokheli bebesithi kukhalalwe ukungena edale la kumakhansili ngoba bengavumelani lempumela abathi yaba lokuqilibezela. Kodwa izolo ibandla lesisi libone kufanele ukulondoloza khonoko okwingcosana abakuphiweyo besaphikisa impumela ikakhulu ekamongameli. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ocubungela izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi yikhabhinethi enjani abantu abangayikhangelela kumnangagwa.
Silesifiso sokuthi alubana bebezaba ngabantu abazaba le approach etshiyeneyo laleyo ele 43 years yokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe, kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu, abantu bedubeka kungalama ambulance kungalamgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni libusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism le-loyalty to the country belisebenzela ilizwe lelo.
Yikuphi okumqoka Fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi, uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo. Kathesi bengibuya amagetsi seqalisile ukube hamba, lowo babwethe amagetsi ngahamba abantu bamfonele kangazi ukuthi wesitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba, amanzi asilela, akugetshwanga amadamu ayeneleyo. Ungakhangela kudala besitshela ngeGwayishangani Dam. Uthi uyakhangela kwezemfundo, imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo. Uqede lapho uye kwezempilakahle, i-health system yethu ifile kakhulu, akula maphilisi, omongikazi ngoba kabaholi imali elesizoda bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals, ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singathe zembiwayo ziya ngapi. Simbonile last time ulo mfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels ukuthi yena ngokufixa amadile kalobabo phethilizwe. So sikhangelela ukuthi ngabe instead of ukuthi bebetshontshela abantu besebenzele abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphatha intambo, ubona umnangagwa elakho yini ukukhetha laba vela kubandla eliphikisayo LCCC kumbe kwamanye amabandla aphikisayo kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi
kungenzeka kodwa nothi kathesi kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabe bandla eliphikisayo kakhulu iCCC usengathatha kulabo dasebenza labo kuPollard singathi abazimeleyo kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani ngoba umuntu uyabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu laba baligaxale lelemba lehlukeneyo sakubona lokho ngomthula abantu bathi hayi is a professional kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilonga labo sokangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sibe sesithi ube ngasilolonga uyabe lilunga esenza lokhu lalokhuyana esingakwaziyo so yike mna engikukhangeleleyo ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqala umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni ukuphathelane lo msebenzi wawo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru lapho afike khona izolo ntambama ngemva komcimbi wabo. Abedolobho leMtare bakhangelelwe ukugcotshwa lamuhla. Amakhansila la akhangelelwe ukukhetha usodolobho lomsekeli wakhe ngomvulo njalo kubikwa kulokudonselana ngoba abakhokheli bebandla befuna kukhethwe abathile. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omunye wabagcotshiweyo kobulawayo unkosazana Susan Sithole okhethwe okokuqala esikhundleni sokuba ngukhansila ukuze sizwe indlela akhangelele ukuqhuba ngayo umsebenzi wakhe.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandini bangithembile lami ukuthi la uhamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhitha kusele ekuqaliseni ngoba emakhandini awukwazeki ukuthi ngukhansila ongumama and the first one oqalisa ukungena khonaphana. So ngiyazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezesikuthola phakathi kwesigaba sithola uhlupho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lohlupho nxa singakhangela i-everything kuyabe kusendlini uqondana lomama le-problem yokubulawayo eyamanzi nxa sifuna amanzi umama ngokukhangelana nawo. So khonokubona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngiqede masinya iprojekthi liyana ezambezi water project. So yini into esizayimela kakhulu but kukwadlevini mina nge-problem kakhulu esuwa. So khonokwana ngizazama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yakhe itholakala laphana umama yikipeti esingane esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure. So sizazama ukuthi kulungiswe khonapha ana so la ngiyazama kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amanethizeni avaliwe amafemu ukuthi obaba basebenze. So thina amaningi angikhona bencedekana kuthi ngisena amatamatisi so lami ngizazama ukuthi bethole ukuthi bethole layo imisebenzi kuzindlu le imisebenzi yabo ithole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji.
Abanye kuye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugileke labo badinga inusizo njalo kulenhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya kwabantu asakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandini namphanda ngibe nenhlanzi ukuthi senginamawadi angu-2 senginamayisenta angu-2 then A1 emakhandini ayikabi that much ukuthi isebenzi iyasebenza but ngibe singakalungisi i-ground labo leyo sengingenxa ye-delimitation sengile iholi liyana ekuwathi elobhenula isiku-wathi level. So ngithi nxa kungayenza sithole ukuthi behambe kuma-training benza ama-trainings ngale kuyisenta bebona ukuthi bona kuyina abangakuyitholi ukuthi omunye akwanisa ukuyenza nedi ulungisa amafriji omunye ulungisa izimota bethume bebhizi khona ngale ukuthi beceda khonaphana bekwanisa ukuyazitholela imisebenzi yabo abazale zisebenza bethula something ngoba kathesi bahlezi emabhizini lakini sesekungakabi i-limitation emakhandeni sesingela ne-COVID center so sembona ukuthi kathesi manje ansemkhithiwe sesisebenzisa leholi emakhandeni elodenina ngale kule-center so ngizame ukuthi sivule i-center lena ibebhizi for ama-youth kuze bethole imisebenzi abanye bakwanisa ukuyenza amasepha abanye amakhobra at least abe lokwakhe akwenzayo angahambi kuyeqatha aziyenzele izinto zakhe azisingisile
ukodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils
yeni ngiyathaba kakhulu ngoba lukhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sikwanisa ukuthi njengobomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba kathesi kunzima ukuthi ubaba nxa ngathiwa sikhulume ngezobomama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizakwanisa ukuthi ekisisi lathi simele abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free lethi singafaka ezikolo kuhambe sebadingina kumabhizinisi mina ahlala ku-community ethu ukuthi ngihlale besesikolo for abantwana labana but into ngubaba ngikahambe mina
Hello, gengo Councillor Susan Sithole oka Ward 11 emakhandeni kobulawayo obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 esegweru. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezemithetho olwezimra solunxuse bonke abalendizamtshina labalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu i-$100,000 ukuthi baye emahofisini alolu gatsha ukuyabona ukuthi kumele bahlawule umthelo onganani. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezokulima soluxwayise izakhamizi labalimi bezigaba zemathebheleland lenkabazwe ukuthi bahlanyele amabele angadingi izulu eliningi kakhulu ngoba umnyaka lo uthembisa ukuba lezulu elilutshwana kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabulisa Studio 7 iZANU-PF engiyigxeke ngoba iZANU-PF siyumiref uref uma uye onenkinga iqembu ngeyihambe kahle kugxekwa uRalph ayabadlali ngoba manje leyi qembu leli eyilo elithenjwe ngabantu elivotisayo uma ngabe linenkinga ilona elenza yonke into idede kahle ingabihambi kahle badlala ngingathi the Phantom Saga since ngo-1987 benza kanje sayigxeka iZANU-PF mara singegxeki ngoba iZANU-PF siyiwona eshaya impemba bashaya impembe yindaba uma ngabe benenkinga neZANU-PF kufanele beshe kodwa abafunganga ibona azange befunge yini ekhothi ukuthi befunga ku-magistrate ukuthi bezenze izinto ngendlela e-right abafunganga yini bona manje mayesebenza izinto eziphuma endleleni ababethwa ngani ngoba manje yibo abakhosta yonke le nto.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle ku-Studio 7 okhulumayo ngumama uThembeni Mpofu ngise-Johannesburg endaweni yase-Four Ways ngokuzalwa ngizalwa eMathebeleland North eCholocho. Siyakhala basakazi, siyakhala sisizwe samaNdebele, sikhala kakhulu, siswele lo sesula izinyembe zesizikhalayo ngoba asilayo indawo engeyethu thina. Thina sifana nje lamakhanka afika loba yikuphi, ekhale, edliwe, ethiwe, mayesidla inyamazana zabantu, asazi ukuthi siphephele ngaphi. Asifunwa kuyo yonke indawo esizisuze samaNdebele. Umnangagwa akasifuni, akasifuni, sabulawelwa izihlobo labangani labazali sibabhekile phambi kwethu. Namhlanje sikuleli lizwe sitshiselwa abantwana sibakhangele futhi kuthiwa kasihambe siyekithi. Sicela usizo bakithi, siyacela ukuthi kathi singasizakala njani sizisizwe samaNdebele lathi sibe le ndawo lapho esizakhalela khona. Siyakhala, siyacela futhi kodwa ukukhala kwethu angazi kumbe kuzazwakala nini. Lo Nkulunkulu akasasizwa ukuthi sikhala sikhala sikhalo bani. Ngiyacela mpela lami ukuthi lapho sizwakala khona amazwi ethu mhlawumbe ngahamba efika kwezinye indawo kwabangasizwa besincedisa ukuthi lati sibe le ndawo engeyethu. Ngiyabonga.
Sanibonani, salibonani Studio 7, kanjani Studio 7? Siyabonga ngenhlelo zenu elisinikeza zona ezimnandi. Siyabonga, siyabonga. Kambe iZimbabwe izasenzani? Senzani ZANU-PF? Senzani ZANU-PF? Khona manje abantu babotshwa ukusa lamalanga lapha eJohannesburg. Babotshwa every day abantwana beZimbabwe. Kodwa kube kuthiwa silo president. Nangu la uRamaphosa usuka lapha esiyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Usuke siyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Ake sizameni ukukhipha lo mbuso lo khona. Lo mbuso lo khona uzanye ukuthi ukhitshwe. Ngiyabonga, likhuluma lo nkosi khona. Ozalwa eJolotshwe endaweni yasesusumana. Uye lo khulumayo. Phambili nge-Triple C, phambili.
Studio 7, Studio 7. Hayi, siyambonga uChamisa usebenzile bakithi. Usebenze kakhulu. Sibonge lo mthakazi lawo uyasebenza ngoba izano yasiyophatha encane. Shuwa sokuphatha nje ukuthi ungasola umuntu entweni eyingozi kanje so. But kuyakhanya ukuthi hayi uma kungasetshenzwa bengabe beluke befake ipressure kanje omqondisi labo uChamisa. Phambili phambili kuzavuleka. Into kumele siyenza kumele angasisole ngoba lapha la madoda azama ukukhulula ilizwe la ukuthi sibe free. So kungayisibo ngamthetho nalowo obuzafakwa masinya lowo kuthiwa abantu okumele angasikhulumi. So kuyamele sibonge bantu ma abantu benze kuhle singadlali sisola kuphela. Basebenzile laba abantu kathesi lo muntu obehlupha abantu lo muzi orakaseko ephalamente minus one problem.
Studio 7, Studio 7 ngiyini? Bantu baseZimbabwe jikelele nonke. Ake sihlaziyene udaba lolu engizolifaka lapha namhlanje ngibuzo ukuthi kathi ngoba nje Botswana ithi ilama foreign abangabantu baseZimbabwe. South Africa inabantu ebabiza ngama foreign abangabantu baseZimbabwe. Abantu baseZimbabwe laba abaningi bakhona those are South African origin. Umnango wagwangwa seZambia. Ulibusa njani leli yazo? Ake ngibuze lapha ke sihlaleni phezulu kwalolu daba. Kutoyitoyi ukuthi kahambe kibe ayibulala ba mayifuna ukubusa manje thina eMathebeleni City kayophanda labana abantu eBalago aze nabo bephila yilazo busa khona izano ingaphindi ithi zoyenza umlindeli lokho imihlangana eMathebeleni ngoba kuzaquphuka imoto like I don't know mabefuna ukubona abalingi.
Siyabingele Studio 7 sabo umsebenzi. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe bephakathi kosizo olungaka olungani alungele uphele. Kodwa ngithi uNkulunkulu ukukhona one day zwandele uyophela usizo ngoba siyababongela bonke basupportile iTriple C Free and Fair Election uDlumi Nangagwa kodwa uzigcoba yena ngenkani ngoba vele ngumuntu wabo silizwe ngenkani ngoba uyakwazi ukuthi wenzeni ngevuma ukuphuma ephila ngenkani kumele abuse ngoba uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe abasamfuni bonke. Kodwa-ke siyabonga kakhulu ama-African leaders wonke ukungabi khona laphana emcimbini wakhe ukuthi axamukele yedwa uMnangagwa ezithi uyadansa dansa lomngane wakho uRamaphosa. So ama-African leaders wonke siyabonga kakhulu into abayenzile ukuthi bengayikhona babonisile ukuthi ukhetho lukhululekanga okwangempela. UChamisa siyamvuma ende siyavuma ngempela ukuthi upresident uChamisa uzohlala engupresident wabantu ngoba lesadi leAfrican Union bavuma lokuthi ube winile ukhetho bamphuca ukhetho izano PF lezeki nyeke izeki kuthiwe vele singavuma ukuthi isiphathele ukhetho futhi for the entire life yethu ngoba izeki izano PF zano PF isizeki. So ngeke sivume ukuthi ingane zama ministers ezano wonke yizwe eziphethe izeki sizithi izeki izasezela friend fair election. Sivukile ke emaqandeni njengamanje izeki asiphindi sivote under zeki singamaZimbabwe. Sesikubonile lokhu ukuthi ngeke sidlalwe izano isenze izilima kangaka sibe lokuthi sasenze i-election ngaphansi kwezeki. UmaZimbabwe nikumele kwabone lokhu. Siyabonga
Studio 7, Studio 7 litshona njani vele iqiniso lokhulumayo. Imina okungimangazayo ukuthi izano angazi ilala buphi ubuthongo phezu kokuba abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Izibhedlela bayazakhela ifike ihle inyama yalezo mazibesebelethe ilentuzana yabo ukuthi bazakhele iy'nto zabo sebezibonga bona ukuthi bazakhele ifike yona ihle ithatha inyama nabantu abaqhashwayo lapho qhashwa abanye abantu nje kodwa ilala buphi ubuthongo ngempela manje ihleli ngesibuno esi-1. kwami kona lapha esihlalweni ukuthi kukhona okungayivelela kukhona okungezwakala kukhona okungayisiki okungayilena okungayikhipha embusweni ngempela ukuthi izani kanti yona vele kuyikuthi okwenza bona abakhulu bakhona bengafuni ukwehla kuyikuthi kuyini okukhona yini okubesabisa ukwehla amacala abo yini la obesabisa ukwehla beqede besebenzisa abanye abantwana ukuthi bona babavikele labona khona ungathi wobona bebonke babavikele nababantu begijime bele belile bengazi ukuthi bavikela umkhulu umgulukudu wesigebengu esihleli lapha esihlalweni singafuni ukwehla ngendaba sokuthi zona sifuna ukuzivikela phezu kwamacala sesawenzayo sifuna ukuvala amacala sesawenzayo sivala ngokusebenzisa abantwana babanye abantu hayi bantu bezanu hayi siras hayi hayi ninezibindi shem ninezibindi ninezibindi hayi kancane.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump labanye bakhe abalichumi lasithobaminwembili liqale ukuthoniswa izolo labonakala la kubomabona kude. Umahluli umnumzana Scott McAfee walile ukwehlukanisa abasolwa ababili kade becela ukuthi amacala abo athethwe ngesiphangiphangi esithi bonke lo mnumzana Trump kuzamele bathoniswe ngenyanga ezayo. UTrump wazise ukuthi uzazethulela ubufakazi yena uqobo lwakhe hathi abameli bakhe. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngumbuza ukuthi kungani usekelo luka Trump lokhe luqansa yena ibhekane lamacala ambalwa.
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho ngabantu esiphila labo esisebenza labo izinsuku zonke. Nga umuntu ecabanga njengoTrump uthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendulu umuntu eNew York akulamuntu ongangibopha kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga andibakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nga ungumuntu uphelele udinga umkhokheli ungumuntu olomntwana olabantwana umuntu omnyama mbu yiphi ikhala uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima. Uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini okwenza ukuthi uTrump umvotele? Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka yibo abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa kabavumi ngobubona. Usisi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebe ngesikade saqala kudala kuloke ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thine abantu sebethatheka sebemlandela ngabantu bona labo ababuhlungu emhlizweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambele ukuthi umuntu ucabangelani umuntu elengqondi njengekaTrump.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kweleMelika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas David Coulthard ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Ibandla le-CCC lithi amalunga edali lephalamende azacotshwa lamuhla lanqabe kulabanye abakade besithi kungangenwa hedale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo. Amakhansela kobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.